Nicola di Gana Marga, con il manifesto della Emaplagi, Sante Sai, Avata Panavanta Radio del Topo, e tutta un'inizio di Gana Marga. Ukuthi isikhindla toya emgwaqweni ephuma ngekhaya yahamba ngokuphela sathi ndanga sababona athi-ke kubashishikekulasisazasayeholesini nangazisiyedida inkomo zazihambele eceleni komgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe nanzinkunzi sibongelela ngase ngisiya khonapho ekuyongelela khona ngabona igazi elalilapho ngasenikasikuthi kuhlakala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani kodwa-ke into eyayikhona ligazi elinengi namaphalethe egwayi amagwayi bonabo abantu ababe batshaya kumbe bekuyanjanjani umdalane kamdada esemzini wakhe nanyasindaweni kodwa hayi sithiyeni iguma lithiyeni azakutshelwa ngumkakhe ekuseni esithi a lawami lapho ungeni tete ebusuku ngabantu akaphenduli kyoni hayi kuyihlula kateseke ngingakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngoba kasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani
dilize mna ngigingilize sibanga idingilize mkanda ngikhuluma ngisihlekela emaplazini kufanteteze lapho enkhoo mina ngingumzukulu engizalwa ngumkanda omunye wabadala abahambayo abadala mhlazana bethatha ngase ngikhothwana sibili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona angithi nomsindi waba lapho kwasina abadala ubaba nomama basina thi bevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho so abantu labana bakhombelisa umfofu wabo ubaba besithi ubaba anganyenyeli bawufake emlonini wakhe bethi anganyenyeli babisana lokhulu logogo lagogo ethine sana ukuthi angaphumi lasendlini babisana naye bamdonsa waze waphuma naye owaphandle waba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena naye indlela esuka ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private road evelejeni ukuthi abantu babae eithe babe nomuntu wesigabeni owayesanda esazi izilu lezindlu lapho sala khona abadala basho kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho eyenza ngikhaya kwakusebusuku sifika ngabo-2-3 ngoba kwathi kusiyakusa kwezakala zezigaba sonke abantu bekhala kubani kubani la kubani uthethe kubani uthethe yikho kwafisa sidiskhaveka-ke ukuthi ngedirection abaphuma ngayo bangedirection lapho bakuduma khona izimoto ebusuku yikho okwabonakala khona lapho okunabathidishudu khona okwakunegazi khona lapho esasibisana khona lasike sama ufaka khona itomstone lapho yayithathwa khona
kusukela lapho-ke kwahamba njani akuzange kube lo dletshana kuze kube lalamhla
awudletshana ngitsho ngoba ti-very day kwenzakala into leyo abadala besigaba babopha isepho sokuthi kabiwe epolisi kuyeripota yathi ipolisi ayizange yaze yaresponda ayizange yaze yabuya kwasenzelwa into eripotiwe kathi
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission
ngapha esigabeni sakithi asizange besiye kuleyo mhlangano owe-peace and reconciliation into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siyesaya endlinini indlina yethu malisi ngemva kokuba sisiziye kuthiwa indaba yesigugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasiphendula yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakathesi uke ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhetho zakuya kukhetho ngomnye kwezayo so izaba ngathi siyisebenzisa njengeikhona njengesikhadi kezombusazo into-ke sahlangana sanika njalo i-feedback kwabanye abantu angahambanga endleleni nakuwo labo efuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa induna yini
le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi ngayingisuthisi isibili ngoba sengisengathi sibe into yakhona into engelamsekelo izolo kanye ofuzayo besiya ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiyona umuntu lo owesesha wose kodwa umuntu lo uthethwe abantu ikakhulu mina akezindlu lezi ezahanjelwa ngabadala abadala kabatholanga umuntu ngalolu muntu usuthiuthiayini izanitefu ngangithi ngezwa ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini ngiyayifuna yini impi abantu bathula ekucineni nawathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angathutha siyamlanda ngathi emzini wakhe ebuhlungu okukuthi le nto ingathi ilidugu kubo kanti kuthiwa singathi sisaba ngoba yena onongasekho.